Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance. All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula.
Abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu eyiphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokuduhuka kwesitishi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 ngoba nxa zingenzanga njalo aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulala umkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions abathi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedala labaphathintambo ngolwesibili kusihlwa owe post cabinet media briefing.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance.
Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni lo ngoba singekela ukwenza njalo ezizogula zingahlatshwanga kazi soze ziluthuliswe usizo lokwelatshwa. Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlolwe.
All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Kwasekelwa ngumphathintambo wezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima kuhlelo olweFace the Nation kumabonakude emsakazweni oweZTV.
You may say I have a right to refuse, but if you are working with the public, you have then to consider your obligation as a public servant.
Ungazitshela ukuthi ulelungelo lokukhetha ukuthi ungazi wahlatshwa, kodwa uma usebenzisana loZulu kumele ukwazi ukuthi lo mlando njengesisebenzi sikahulumende ukuzilondoloza wena kanye lokulondoloza izulu wonke.
Umnumzana Victor Dube ngomunye wabavumelana laleli nyathelo likahulumende lokuba zihlatshwe izisebenzi zakhe.
Okukhulunywa nguminista lapha kuyezwakala njalo kungaba yinjongo yokuthi la umkhuhlane lo ungamumathe ezisebenzini zikahulumende.
Kodwa benhlanganiso emela isebenzi elizweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi kungaphandle komthetho okwenziwa nguhulumende. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani kugcikwane likhona. Abantu kufanele bevaccinethwe ngumkhankaso besingakaze siwubone ke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination besingakawuboni lowo mthetho.
Osekusenziwa nguhulumende umoyo ethi kuyikwephula ilungelo lezisebenzi.
So sikhangele ukuthi ama regulations wonke nje akhona kungaba ngama regulations e public service so ma regulations okufanele ephule umthetho welizwe.
Lokho kuza ngesikhathi inani labatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo liqhubeka liqonga elizweni lanxa elizwe liphakathi kohlelo olwe level 4 lockdown. Ngakolunye udaba oluphathelene le COVID-19, umphathintambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi lolu bhubhane seludala ingozi yokwanda kwabahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo elizweni. Utsho lokhu uChiwenga ephawula ngokusemthethweni uhlelo lokuqhutshwa kwemisebenzi ehlangothini lwemikhuhlane yengqondo lweZimbabwe Mental Health Strategic Framework.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders.
Ukuhlala umuntu ezivalele, ukwesaba ukulitata leli gciwane, ukwesaba ukufa, ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa lokunye, sokubangela ukuqonga kodubo lomkhuhlane wengqondo.
Uqhubekele phambili uChiwenga evuma ukuba ngempela ilizwe selibhekane njalo lengozi yodubo lwabasebenzisa okudakayo. Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eyevaccine, abe esenelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilithumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje uhulumende usemanyane lekhansili yakwaBulawayo kwisibopho sokuvumela ukuba izibhedlela ezizimeleyo lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle zihlabe abantu ijekiseni eyokuvikela iCOVID-19. Ulwisana lomhlobo waleli gciwane weDelta variant. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakwaBulawayo.
Izibhedlela zakobulawayo sezibonakala zilendwendwe zabantu abadinga ukuzohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine, okubikwa sekuza kwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe lamhlanje ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika, izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lamakilinika e-council agoqela i-Northern Suburb eNtumbane, i-AF Watson, i-Princess Margaret Rose, imzilikazi, Luveve lamanye. Ezinye indawo ezizimeleyo esezivunyelwa ukuhlaba abantu zigoqela Osimas, iMaska, iLight City Hall, ekusileni Hospital, leVivet. Njalo kuzo zonke lezi ndawo eziqanjiweyo kutholakala ijekiseni yeSinovac dose 1, iSinopharm dose 1, kuthi udose 2 utholakala eNkulumane Clinic. Izibhedlela zikahulumende, iUnited Bulawayo Hospital, utholakala iSinopharm dose 2, iSinovac dose 1 lodose 2. Empilo Central Hospital utholakala iSinopharm dose 2 leSinovac dose 1 lodose 2. Esibhedlela seEngutsheni Hospital utholakala iSinopharm dose 2 leSinovac udose 1. Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba akabekezele ngoba iCOVID-19 isihlasele ezinye izisebenzi zempila kahle osokuphazamisa uhlelo lokuhlaba abantu.
COVID ingachaya amanye amanesi siyake sithi abake behambe kuphakwa isolation, sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate. Sebeza qala ukuhlawula abantu. Kodwa kuhle siyabonga sikhulu sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Ophila ngokuthengisa edolobheni lakobulawayo unkosikazi Debra Mukasa ukhuthaza uZulu ukuhlatshwa lijekiseni litholakala kungelambadalo.
Abantu ukuthi behlaba ezindaweni ezidurayo mbona ngathi kakuncedi lutho. amaklinikhi avuliwe wonke amaklinikhi e-city councils, abantu bengahamba beyehlaba khona, okuhlatshwa khona mahhala. Abantu asifundeleni ukuthi sigcineni imali kama-resources alokho esilakho, nxa uhulumende siphile ukuthi sisebenzise, asisebenziseni khona.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya usekhuthaze uZulu ukuba angahlaleli umkhuhlane.
Siyakwazi ukuthi abantu ezindlini bengaze bagcina abantu abagulayo besithi bayabelapha, bebahambise esibhedlela beyethestwa abantu labana nxa kulo mkhuhlane webhubhane lolu, bakhangelwe kuhle esibhedlela ngoba bengazabe ukuwayelapha ezindlini, abaningi babuya labo sebevele sebezasitshiya.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu ukuba axwayane lokuya ezimfeni lesiminye eminye ngoba yikho lapho abathapha khona ubhubhano lwe-COVID-19.
Okunye njalo sikuxwayisayo khonokho ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana, khanya abantu hayi ekuminyaneni sibile esiminye eminye siyaphambili, ngoba umkhuhlane lowo nxa kulokhe kuyenziwa isiminye eminye awusozuphele.
UZulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhedlela ezizimeleyo zihlabe, ngoba uZulu uzabe ehlawula amadola akuleli adlula amakhulu 4, $434.35 yejekiseni likamongi ozahlaba edlula amakhulu 2, $220.64. Izibhedlela lezi akumelanga zihlawulise okudlula lapho. Kunje inani labantu ababulewa yi-COVID-19 eZimbabwe ngokushona kwelanga layizolo babengama50, kuthi abantu abedlula 2,683 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa, 1.4 million abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha, 649,843 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso zonke zokuzivikela kugcikwane leli ezifakwe nguhulumende ngesikhathi limemetheka ngamandla elizweni lasemhlabeni jikelele leli gcikwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ibika ukuthi abantu abaningi kakhulu kuzwekazi le-Afrika sebehlaselwa ngumkhakha wegciwane le-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Delta variant obulala okumangalisayo. UDokotela Mashidiso Moeti, umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Afrika, utshele i-Associated Press ukuthi umkhakha lo umemetheka ngamandla kweleZimbabwe, e-Algeria, eMalawi, lakweleSenegal, lapho obulala khona abantu abaningi.
The Delta variant, which is currently the most transmissible of all the variants, has been detected in 21 countries in Africa. There is a consistent upward trend in 12 countries with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Xolani Ndlovu, ingcwethi kwezempilakahle.
Uhlobo lwe coronavirus ekhona kathesi ethiwa yi-Delta variant. Sitholakale ukuthi iyanamathela emuntwini uwedlula ama-variant ayedlule. Osekwenza ukuthi inani labantu ababamba i-corona virus libe liningi, njalo labantu abagulayo labafayo ngayo li-variant isiningi ukwedlula ama-waves ayedlule ikakhulu eZimbabwe. Ama-numbers asetholakala ngathi sayedlula 2,000 ngelanga, angamanani angazange afikwe ngama-waves ayedluleyo.
UDokotela Ndlovu uthi kunenga okumele abantu bakwenze ukwenzela ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Sekufanele abantu beqinise izindlela zokuvikela ukubamba i-COVID-19. ezinjengezokuyenza i-social distancing, ukugeza izandla kumbe ukusanitize nokufaka ama-mask. Phezu kwalokho, uhulumende usefake uhlelo elokujova, elokuvaccinate against i-COVID-19. Lokhu kungasiza kakhulu ekuthini kuyayehlisa inani labantu abangayibamba i-COVID-19.
Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abedlula izigidi eziyisithupha 6.3 million sebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu lamathumi ayisithupha 159,719. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezitishi ezithwala ingcikeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Isiphathamandla sekhansile yakobulawayo umnumzana Wisdom Siziba ubikwa isanda ukuthi uhlupho lolulu bangelwa yikuguga kwempompi ezithwala lingcikeza. Uhulumende ubikwa isiphe ikhansilile imvumo yokuthi iqhatshe izisebenzi ezingamakhulu amane 400 ukuthi zisebenze kungatsha ezehlunikeneyo zali kanseli. Sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action ngalolu daba.
Izitishi ziyadubuka phose amalokitshi wonke, abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu, enye iphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapha abahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuka le empompozayo. Elinto angingeze ngathi kumbe ngithi kule ndawo ekungcono khona, kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngokwesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu, ukuthi ngesikhiwa i-right human dignity. Nxa umuntu esephila lengcekeza empompoza egumeni endlini yakhe, ilungelo lelo selichabalalisiwe, ilungelo lelo seliphanjanisiwe, ilungelo lelo selihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers, mbe ngithi laba basezikhundleni eziphezulu, ama-directors izimota, ngesikhathi bekhala ngokuthi kabula mali. Siyabajonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyikuthi imali kayikho, kayingabi khona emuntwini wonke, ngoba umsebenzi wekhansileni omqakathekileyo ukuthi babone ukuthi kule service delivery eqondileyo, njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo, ukuba khona kwamanzi ezimpompini sokunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kule nkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi, ngani yonke into iyadubuka kobulawayo, ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo ukhansili nxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi bayareport ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo, ikhansili kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba yisombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi ikhansili layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenzi kulungisisi. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila ngani babotshe imlomo, asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini zakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala bechinga bekhambela phambili.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action, esixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamphathi intambo wezokudlelwane bele Japan lamanye amazwe omhlaba uTakeo Mori uhlangane leziphathamandla zakwele Melika lezakwele South Korea esigodlweni selizwe lakhe iTokyo namhla ukuze bakhulumisane ngodaba lwaseNorth Korea lezinye. Abalandeli bomdlalo webasketball abangaba zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,000 bebethe gwaqa enkundleni yaseMilwaukee esigabeni seWisconsin khonapha eMelika bebukele umdlalo phakathi kweqembu leMilwaukee Bucks lidlala lele-Phoenix Suns. Iqembu leMilwaukee Bucks linqobe 105-98 lathatha inkezo ye-National Basketball Association Championship okwakuqala ngemva kweminyaka engamashumi amahlanu. Amankampani amabili alungisa imithi awePfizer neyeBiotech abika ukubana aselobelane isivumelwane lenye inkampani yabo leSouth Africa emsebenzini wokulungisa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizamele lisetshenziswe emazweni awozwekazini e-Afrika.
Kuhlandla lethu lapho isikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlane bezihlala kweLebhilithani ezibekwa ziphindiselwa ekhaya kulandela isivumelwano sikahulumende weZimbabwe loweBhilithani. Phansi kwalesi sivumelwano, izizalwane zeZimbabwe ezake zadala amacala zabotshwa kodwa eseziqede isigwebo yizo ezizabuyiselwa ekhaya. Kubikwa kuzabuyiselwa ezingamachumi amahlanu ngenyanga. Sithunyelwe umlayezo esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithani unkosikazi Charity Ndebele othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale sezidlela evalweni.
Ngiyabonga kakhulu lokuba lininikeze ithuba lokuba ngikhulume ngesimo esenzakala ngapha ngaseBritain. Igama lami nguCharity Ndebele. Mina ngifike lapha ngesikhathi sikaMgabe ngabo 2015 to 2016. Kusenziwa ukuthi ilizwe lethu siyalazi ukuba akulazi buse, akulamsebenzi, akulakudla, akula bedlela, abantu bahlukumezelile ekhaya. Lami angisesimeni senalesiyana sokuba ngandihlukumezekile. Ngathi uzuthi ngizame ukuthi ngizothola isi ukucatha lokuthola ukuthi ndilungisele abantwana bami ngapha, umntana nami ngapha kolaseBritain. Kodwa ke ngizwe ngisethuka kakhulu ngisizwa ukuthi kube lesivumelano phakathi kwegovernment yaseBritain lase Zimbabwe ukuba ithatha abantu abangabe ngaba 150 ukuthi bababisele kungela sivumelano mhla ka 21 kwalomnyaka. Sonke lapha sethukile ngoba siyazi ukuthi igovernment kaMnangagwa injani. Ngabantu abalodlame, abantu uma bevele befika khona ngale khaya baza vele behle benjani, either bazofika bevalelwe esitokisini or bazobulawa, bazotshaywa, bazothotshwa. Kuyethusa bakithi, sonke sikhathazekile, asazi ukuthi akula muntu safe ngoba phela ungathi akulakhetho noma ubani. Nabantu abaseleminyaka leminyaka bezebeze bakhaba balabantwana uthi abayabiselwa ngalelo sivumelana lesisibophelesa abasenzileyo igovernment yeBritain yaseZimbabwe. Siyethukile, siyesaba. Bengithi mina bakithi kasibambaneni langenyangamaqembu lamaqembu ukuthi simele abantu laba ngoba kubuhlungu kakhulu. Abaningi bakhona ababiselwayo ngabantu asebeleminyaka and ngabantu ababheke abantu abasekhaya. Siyazi ukuthi ekhaya kunzima, akulamsebenzi, abantu balambile. Bona laba abade bengapha bebeyibantu abaphethe ilizwe bencedisa abantu abadala, abantwana ababachiyayo ukuthi bebe lempila kahle, bebekwazi ukuthi bethole nje imbida noma nje isinkwa lokuthi bephile nje bebe lempila nje noma kungela sompila kahle kube nje impilo. Kodwa siyethukile ukuthi nansi iBritain isazi ukuthi iZimbabwe ile government enjani, sebethethe sebenzisa isibopho sokuthi bebisele abantu. Siyakhala sithi kasimele siyesaba ubeleka asazi ukuthi senzeni so besithi singamaqembu la ngamaqembu lapha elikhona umuntu onke kathole isikhathi sokuba whether ukhuluma ku TV ukhuluma ku news ukhuluma uya protesta kasimene sonke abantu base Zimbabwe simele abantu basekhaya simele limele abantu abanjengami abacathileyo kodwa sebekhitshwa ngapha ukuthi befakwa emlonyeni welokhuzeni ukrocodile hayi bakithi uNkulunkulu siyabonga ngiyabonga kakhulu ende ngiyathola ukubonga ukuthi ngiphe ithuba please bakithi bantu bakithi asibambaneni sibone ukuthi siyayimisa lento ngiyabonga
unkosikazi Charity Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilithani. Inani labantu asebebanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kweLebotswana libikwa seliqansa kakhulu osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi ngokuphathelane lalo umkhuhlane emhlabeni jikelele. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngocweleyo.
Kungekhatshana eLebotswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile eLebotswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo seCOVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo kukanti abangu 8,970 lokhe belawo ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba iJackson yeCOVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe eAfrica ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni eCOVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba iJackson yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi leAfrica ukuthi lihlabe wonke umuntu iJackson yeCOVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandle ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu weAstrazeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe iJackson yesibili. UMnumzana Stanley Ncube ulinde iJackson yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abanengi baphiwe i-dose eyodwa abakatholi i-dose yesibili. Nine labantu abanengi kakhulu belokho belindele ukuthola i-dose yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abanengi balokho be-test positive. Ama-cases ayakhwela ngenxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kweLebotswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. ELeZimbabwe lingaphambili kancane kuleLebotswana ekuhlabeni iJackson yeCOVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCOVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi eAfrica. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLebotswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lomkhuhlane. Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.